Encwadini le abayilobe izolo abenhlanganiso lezi bathi bakwenze ngenjongo yokubonisa amazwe omhlaba ngocuku olwenzakala eZimbabwe abathi lulakho ukuletha ukungahlaliseki hatshi elizweni kuphela kodwa lasemhlubulweni wonke nje wangezansi kwezwekazi le-Afrika. Umnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo, umqondisi we-Habakuk Trust oyingxenye yomanyano we-Civil Society Organization of Matabeleland, uchasisa ngale incwadi.
Iyathinta ikakhulu indaba eziningi kumbe okuningi nje okusihluphayo njengeMatabeleland okugoqela udaba lombhuqazwe wegugurawundi, ukuswelakala kwentuthuko eMatabeleland, lokuhlukunyezwa lokungaphathi kahle kwabantu basemathebeleni.
Olwela amalungelo oluntu ongumabhalane jikelele we-Ibheju likaZulu, umnumzana Mbuso Fuzwayo uvumelane lo Nkomo.
Ukuthi abantu befe bethule nokuthi umhlaba ungabekwazi ukuthi zona inhlanganiso zemandebeleni zicabangani kungaba yinto embi, kuhle zizikhulumele zitsho ukuthi hayi okwenziwayo le ndlela okukhulunywa ngayo yiyo indlela eyasenza saphela, njalo ukuthi umhlekazi uNdlovu ahlakathi kwabobishop abangusikisi ebe nguyokhethwayo kuyathengisa sobala ukuthi silokhe siku-1980 ngegugurawundi amandebele alokhu ehlukunyezwa ezondwa, kodwa kuthi lathi siwubikele umhlaba kusokukumhlaba ukuthi uyagoqa izandla kumbeni uyama lathi.
Umnumzana Efi Ncube, omunye njalo wabalwela ilungelo loluntu, uthi incwadi iqondile ngoba uhlupho olukhona ezweni selifuna umhlaba ungenele.
Isimo siveza kamhlophe ukuthi uhulumende weZimbabwe kazilungelanga ukuthi alungise lokho abantu abakhala ngakho, ukuhlukunyezwa kwabantu, ukubandlululwa kwabantu basemathibeleleni. Yinto esidinga umhlaba, udaba lolu seludinga umhlaba wona wonke jikelele. Ngakho-ke lokho abakwenzileyo ukubhala bethatha lolu daba belukhweza emhlabeni phezulu, benze into efaneleyo, into eqondileyo.
Kukho konke osekuthe kwalotshwa zinhlanganiso ezizimeleyo, sekuke kwalotshwa ngezinye njalo inhlanganiso ezehlukeneyo ezweni, kodwa uhulumende kumalanga adlule utshele iqula ebelithunywe ngumongameli wakwele South Africa uCyril Ramaphosa ongumgcinisihlalo we-African Union ukuba akulanhlupho eZimbabwe njalo akulamalungelo oluntu ayephulwa nguhulumende. Umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ephendula incwadi elotshwe ngamabhishop abenkonzo ye-Roman Catholic ukhethe ukuwasola esithi kawatshiyane lezombusazwe akhangelane lokukhokhela amakholwa enkonzo le ukuba asindiswe. Ethi inkinga ezibhekane lelizwe kwezomnotho zibangelwa izijeziso ezafaka ngamazwe athuthukileyo afana leMelika, hathi inkohlakalo etshona ibabazwa ngabantu. Inhlanganiso ezizimeleyo zisole kakhulu ukwephulwa kwamalungelo oluntu, ukubotshwa kwabantu mahlayana, ukungabi lentuthuko esigabeni, ukweyiswa nguhulumende kanye lodaba lombhuqazo wegugurawundi uhulumende alokhe edonsa inyawo ukululungisisa lokubandlululwa mgceke kwabantu lesigaba nguhulumende. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.